So we seek a defender of VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso ye Global Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane etyeni yo.
Kale sasibonile ukuthi hayi angcothi nasibeke esikhali zethu phansi maybe ingxenye uhulumente engasizwa isikhalazo sethu vele kathe sakulanto elenelayo ukuthi siyenze isikhufuza abantwana bethu azikwani imali yokudla imali yokugada ngoba into yonke isinto engayisiywe esidolas
abenhlanganiso ezimela ababalisi baqina ngokuthi uhulumende kumele aholise ababalisi imali ephezulu with $500.
Siyabonga kakhulu ngoba umthethandaba usethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo unqume ukuthi uhulumente kala mvumo yokunikeza izitalata zaleli dolobho amabizo amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uncome inhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo eGlobal Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculaza, ufuba lweTB, uqhuqho lwemalaria kanye leCOVID-19. Inhlanganiso le ithembise ukuphathisa eZimbabwe ngezigidi ezilikhulu lamachumi amabili amadola $120 million emele isebenze kunhlelo zokulwisana leCOVID-19. Lokhu kwaziswe ngabezempilakahle enkundleni yeTwitter. Vathi okwamanje eZimbabwe sokuhlatshwe abantu amajekiseni angaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 231,632 awukuvikela iCOVID-19. Lolu gatsha lwazise njalo ukuba kulabantu abaphose bafike amachumi amane 39 abatholakale belomkhuhlane lo izolo okukhweze inani lasebefunyene belawo laya kunkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 37,369 kubhubhe njalo abahlanu. Lokho kukhweze inani lasebefile selonke lomkhuhlane ofike eZimbabwe nyakenye laya phezu kwenkulungwane elengxenye 1,548. Silokhe sikudaba olufanayo abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abalinde ukuhlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 sebelovalo kulandela ukubhubha kwezizalwane zakulelo lizwe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yeCovishield, kubika umqondisi Dube.
Ngomvulo uhulumende weBotswana obike ukuthi sekusungule uphenyo phezu kodaba lwabantu ababili ababhubhe ngemva kokuhlatshwa iJackson yeCovishield. iCovishield ifana leJackson yeAstraZeneca kodwa yona yenziwa kwele India. Kulokhu kukhathazeka okukhulu ukuthi iJackson yeAstraZeneca ayiphathi abanye kuhle ngemva kokuhlatshwa abanye benquma igazi. iBotswana ithi ababili ababhubhileyo kade besanda kuhlatshwa iJackson njalo baleminyaka edlula amachumi amahlanu lanhlanu i-55. Ugatsha lukahulumende olubona kusetshenziswa kwemithi ukuthi elizweni olwebotswana medicines regulatory authority bomra udokotela Phatarsarathi Khurumutu uthi uphenyo olwenziwe phezu kokubhubha kwababili laba luzathatha phose amavili.
It usually should become based on access to information, and then especially in the case of vaccine, there's possibility that sometimes there is could also be a postmortem that is done. But I'm not talking about.
We are doing what Uma will say. Shagalu esinje gube lo kuhlinzwa kwesidumbu. Angikhulumi ngokufa kuphela kodwa sikhangela lezinye imbangela. Lokhu kungathatha amalanga afika amachumi kusiya kuchumi lambili.
So that process may take any time between 10 to 12 working days.
Kulandela izimfa ezimbili lezi soluke saba ukuthi abantu baqhubeke ngohlelo lokuhlatshwa iJackson ye COVID. Aba fana lonkosikazi Sindiso Sibanda ohlale eGabron bathi kumiswe uhlelo lolu ngoba kungabe kunabantu ababulewe kuhlatshwa iJackson ye COVID kodwa kungabi kwanga.
A lot of people ngapha eGabron, let me just say entirely eBotswana, sebese saba. La laba kade bezimisele ukuthatha injection le bayesaba sebebuyele emuva ngoba iningi labantu abasileyo akade bethethe injection le izimfa zabo kade kaziregistwanga abakwaziyo ukuthi abantu laba basichiye ngemva kokuthatha injection le izihlobo labangane labantu abaseduzane labo.
Umnumzana Benjamin Spandala uyavuma ukuthi sekulohlupho mase kubhubha abantu ikakhulu ngoba besekuvele kulokungunanguna phambilini.
Vele kumasekelezi amaningi abantu they were suspicious ngayona le ivaccine ukuthi isilungele yini kumbe ilande ukuze sibulale. Ma ukuphuma okunje sokuveza sokukonfirma ama conspiracy theories akade khona lawa ukuthi khona ivaccine le abantu singayamuye. Sokusethusa lathi esilayini leyo kade sikhangele ukuthi khona siyihlabe yena le injection. Sokuza senza sibe lonqineko.
Kodwa abezempila kahle kweBotswana bathi abantu befaka amaphaphu phansi beqhubeke behlatshwa amajekiseni. ELeBotswana lisungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngenyanga edluleyo ngemva kokuthola isipho samambodlela ezinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 sivela kwele India. Sekuhlatshwe abantu abakhose befike inkulungwane ezilichumi lasiyagalombili i-17,808 kodwa uhlelo loluselumile ngemva kokuba amajekiseni aphele. Sekubhubhe abangamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithuphalane 664 kweleBotswana ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umhlaba wonke jikelele kulokungahlaliseki phezu kwamajekiseni e-COVID-19 ngemva kokutholakala ukuthi enye eyenziwa yinkampani ye-Johnson and Johnson layo ibangela ukunquma kwegazi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi eZimbabwe bathi ababalisi sebelesikhathi besehluleka ukuziphilisa ngeholo abalitholayo. Ngokunjalo bathi isicelo sabo esikhulu kuhulumende yikuthi babuyiselwe kuholo ababelithola eliphezu kwe-$500 ngo-2018. Kubika uBathabile Masuku.
Izikolo lokhe zavulwayo mhla ka 15 lamhla ka 22 Mbimbitho. Abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki. Kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi. Umnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi be-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo.
Ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokho bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo. Bona bavele ababalisi abakhaleli iholo labo likhutshulwe kodwa likhale bakhaleli ukuthi libisele lapho elalikhona ngo-2018. Okumanje uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa uhlabe ephethe ukuthi yena uzolinikani lanxa livumelana lakho lanxa lingavumelani lakho. Ngakho ke kathi sababalisi sebekubonela ukuthi ukukhuluma nje besethuselani uhulumende layathi no work no pay labo bethu we are incapacitated akusebenzi. Ngcono beyenze lokho okulingane ngemali yabo abayiholayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Kule sesibonile ukuthi hayi angingcodi nasibeke esikhale zethu phansi maybe ingxenye uhulumende engasi sizwa isikhalazo sethu vele ngikhathisa kulanto enelayo ukuthi siyenze isikhofisa abantwana bethazikwani imali yokudla imali yokugada ngoba into yonke isinto ngayo siyi-US dollars so sethu uhulumende thina kasipisele ku-450 US dollars ade sihola ngo-2018
umnumzana Vusumuzi Mahlangu umqondisi We-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende uzaphuma lendlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda kodwa ke sokusehlula ukuthi bafike emsebenzini lendleko ezikhangelane labo yokuthi sikhangelele ukuthi ke uhulumende ke akukhuphule iholo sikhangelele ukuthi ke ababalisi ke bathole imali elingana i-540 US kusiya phezulu kusikhangelele ukuthi ke anike iZimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate.
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo.
Dana lokuthukuthela ngisenzakala sesisenzakala nje eZimbabwe ukuthi kunje nje kade sesithetha abantwana sabahambisa ezikolo kwese kuthiwa amatisha kasayi esikolo. Engikudanela kakhulu nguhulumeni ukuthi ngawuya kazulula ingxabano yakhe lamatisha abantu bethu benelise ukufunda ngoba kunje nje abantwana babasafaya lathi ama-parents sesithwele nzima. Besingazange sikukhangelele lokho okuyinto kwakhona kusuka kungani sokusathisa thina ama-parents sidinga imali nzima sibhadalela abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lobakhangela athi sithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo.
Kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo we-public service Labour and Social Welfare yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo kodwa kumaviki amabili adluleyo usikhwica mfundo Paul Mavima wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyonale iviki lapho okuzaba lomhlangano lo njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi namuhla unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalada zakoBulawayo amabizo amatsha kulandela ukumangalelwa kwakhe ngabahlali baleli dolobho ngomnyaka odluleyo besithi kwephula umthetho we-Urban Councils Act. Umphathintambo kahulumente umnumzana July Moyo waphikisa lolu daba emthethwandaba esithi kwalandelwa umthetho njengokunquma kwedale lekhabhinethi ngemva kokukhulumisana lamakhansili amadolobho wonke wona alotshelwa uluhlu lwamabizo uhulumende afuna asetshenziswe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha elimela abahlali bakoBulawayo umnumzana Job Spanda yena othi isinqumo lesi siqondane ledolobho lakoBulawayo kuphela hatshi amanye amakhansili athola uluhlu lwamabizo amatsha awezitalada evela kuhulumente.
Oh, today we suggest is Jacoba. He granted that order by setting aside that institutional instrument in its file relates to Bulawayo. He did not set it aside in respect of all towns and cities, but only in as far as it relates to Emma Street and the road change name of Bulawayo.
Yeah, now Fulumende, we are going to say,
the government actually filed some opposing papers. Bulawayo rules. And our timelines within which certain things were done. The minister, although he filed our opposing papers, his opposing papers were filed late. Well, he filed them in time, but he notified us who he was opposing for quite a long time after he had filed. So we went in and took an application. The minister was in breach of the regulations of the rules, and it was as if he had not opposed the application. so iHighcourt yavumelana lathi yasigranta ke iapplication yethu ukuthi uminister amaphepers akhe ayawafayile awakhiphe from the file. It was as if the matter was out of course. So yes, if the minister wants to challenge the case, he has the right to do so, but kumele ayalandele imithetho yangkhona yona leyo ebhange.
Linqobe esingathi i-technicality ngesiNgisi kumbe hayi ngempela ubephule umthetho.
Well, thina as far as we are concerned, okokuqala vele umthetho wena singakazanga ulati, it's the lenye okuthiwa i-change alteration of names and so on, and eyenze njalo wasephinda futhi wasefeyila uku-oppose i-case ngendlela akathi kumele aphikise ngayo. So as far as we are concerned, he lost the matter on both the substance of the matter, and secondly, technically, he was not in court.
Lo ngumnumzana Job Sibanda igqwetha. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, onguye owakhweza lolu daba emthethwandaba.
Nazo ke uhulumende wagijima nje wasephonga ukujikijela induku phezu kwabantu. Ngokunjalo abantu akubathabisanga, sasesithathele elinyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siyephikisana lalokho. Siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi ama-standard atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona. Njalo bacacile ukubana even le special instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni lwabathi is-null and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananzela kulamanye amabizo ayephumile ngabantu abangathi, kodwa kwakungasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho. Kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona, asikwali bakhona sibila abanye abangama-national leaders abangangena nxa bengasuki la. Kodwa kuyinjongo ukuthi abantu abaningangalelo thuba lokubana babe ne-input kumbe bakhetha abo amabizo. Ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi mhlawumbe umuntu angathi hlezi khona le Harare agithi babuyela abafika sinika amabizo, kodwa umthetho ucaca ufanele akhulumisane lathi kwakufanele asinike ithuba lathi sibe la wethu amabizo ukuthi hhayi sinaye phana kube nje engxenye labo bese befana. Njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councelors lapha koBulawayo, sikhathi ama-councelors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo ezitaradeni lezo amabizo akhona lawo basuke ngokufanana bayehlala ekhansilini ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho. Ngokunjalo konke lokho kuzange kusebenze ngezindlela fose ama-councelors agcine ngasatshengisi ukuthi wayekhona kodwa akhethwa yithi ukubana sinele. So ke kufanele abe le ngxenye lawo njengeisity of Bulawayo ukuthi ibe le ngxenye. Ngokunjalo kosa-challenge ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiyo.
Lisuka lapha liyanga soluphelile yini lolu daba?
Sesikhali ukuthi-ke thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councelors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi kuthiwa yi-consultation, sibe ne-input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besithi lesi sitarada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje esinje, sikhali uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi. So ngokunjalo kithi sokuphelile, asikhalanga kube lokunye ukuphikisana siyabambili. So kufanele kubuye ezakhamizini, izakhamizi lazo zilethawo zamabizo, indaba iphele khonapho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ulifestyle lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela okudibana labesifazana ngalesi sikhathi sokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umnumzana Anthony Blinken okuhlangothi lwemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ubole Afghanistan, lapho akhulumisana khona lohulumende kamongameli Ashraf Ghani ngokususwa kwebutho lemelika kulelo lizwe. Umongameli wakwelemelika umnumzana Joe Biden ufisa ukuba ibutho lisuswe kulelo lizwe ngompandula lonyaka. Akuba kubandla lamademokrasi bafisa ukuthi wengezwe abahluleli bomthethondaba we-Supreme Court okwamanje osezandleni zabasekela ibandla lama-Republicans. Okwamanje kulabahluleli abayisitshiyangalolunye 9 bafuna babe lichumi lantathu 13. Ele-South Africa zelimise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson eyokuvuselela amasotsha omzimba ukuze ulwisane legciwane le-COVID-19 ngoba kukhanya engani idala ukuba abantu babe lamahlwili emzimbeni.
Udaba lokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service luqhubeka lusegudwini abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC Alliance besithi uhulumende uqoqa ukusebenzisa abasakhulayo abazaphatheka kulolu hlelo ukutshaya abantu kukhetho luka-2023. Abasakhulayo abangena kulolu hlelo baziwa ngokusetshenziswa iZANU-PF eminyakeni edluleyo ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Kodwa uhulumende uthi ujonge ukufundisa abatsha laba ababizwa ngokuthi ngama-green bomber imisebenzi yezandla kanye lembali yelizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi ludlakela kuphela oluqoqwa iZANU-PF.
Akusimangalisi ngoba amaviki amabili aphelileyo uPresident weZANU-PF uBaba Mnangagwa uthe sefuna ukuthi ama-war veterans enze khonokuyana ababekwenza ngesikhathi sempi. Lokho kutshengisa abantu ukuthi sebefuna ukudiliza lokubhidliza i-constitution bazifakele, sebefuna ukufaka i-political militia. I-constitution yeZimbabwe isobala ithi abaku-security services ngobani, hayi ama-private armies, hayi ama-private militia. Sizabona ukuthi abantwana laba bazafundiswa ukugebenga abantu, bazafundiswa ukutshaya abantu, bazafundiswa ukwenza ububi bonke kusenzela ukuthi abantu bahambe ku-2023 general elections sebedonswa ngemkhala. Ilizwe linjalo alisoze liphumelele. Yikho ke ngamafitshane sithi lokhu kukhombisa ukuthi ibandla leZANU-PF selehlulekile, selifuna ukwenza okuyizimpi okuncinyane lapha lalaphayana, abazali thweli bathwale nzima begongode ngabantwababo.
Njengoba lisithi uhulumende uqoqa udlakela, yena esithi ufuna ukufundisa abatsha laba ngembali yelizwe ebafundise njalo lendlela zokuziphilisa, liza kwenzani pho?
Siyaxwayisa kakhulu ukuthi abaseduze leZANU-PF iSADC kakhulu kababuye bazencedisana layo ngoba kuza kwenza ukuthi abantu bakwethu bengasebenzi, behlala bethukile njengomvundla bengazi ukuthi elakusasa lizaba njani. Yikho ke kuza kwenza njalo i-economy, inotho yethu ibhidlike ngamandla. Bese bekhala sebesithi kulama-sanctions, kanti ama-sanctions bayazibazela. Silokhe sikhangele kodwa lapho esiyakhona kukhanya ngani kuzaba kubi kakhulu. Abantu bazakudla ingqoto zomlomo, abantu bazaswela ukuthi bazacatha ngaphi, ngoba iZANU ngokwayo sisesaba izithunzi zayo, abasakwazi ukuthi bangathini ngoba wonke umuntu ongavumelani labo sesiba yisitha.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo yena othi kungamanga ukuthi baqoqa udlakela.
Ewaqale ngakutsho ukuthi uhulumende wayevele phambanisile ngokumisa lolu hlelo olwe National Health Service ingathi iprogram naleli ngendlela ukuthi uhlelo olungukubona kwami la ngokuba khona kwalo lohlelo uqathe kakhulu olungafanelanga ukuthi luphambaniseke lokuthi ube lesikhathi lapho olumiswa khona ngoba sikhanye ubana yilo olufundisa abantwana ukuthi bazi ubuyibo babo lokuthi ilizwe labo bangalivikela kanjani singananzelela khathesi kuningi abantu bazofanele baku fundiswe kwesikhathi abantu abakwenza ngenxa yokuthi babe bengakwazi. Amboni ukuthi kungaba le ndlela ukuthi lolu hlelo lukhona ukuthi lufundiswe abantu batshaya njani. Ngokubona kwami la ngikwazi kwami lolu uhlelo lukahulumende ngolokufundisa abantwana ukuthi bazazi ukuthi bona bangobani njalo baziphathe njani njalo bakwazi ukuthi ilizwe labo balivikela kanjani. Singananzelela wonke amazwe umhlaba wonke jikelele kusitsho loba iAmerica ayiphonga ukuthatha abantwana ukuthi bangene emsebenzini eminingi bengafundiswanga ukuthi bona bazazi ukuthi bangobani. So ngamafitshane mina ngathi uhlelo oluqathe kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bonke badlule kulo bengakaqalisi imisebenzi leyi engaba iphathelane lokuseva ngathi ukuphathisa uZulu.
IMDC Alliance Nkomo ithi lapha seliqoqa ukutshaya abantu lisebenzisa abasakhulayo laba ngo-2023.
Ngibona ngani laphana ikuzama ukufaka ipolitics la lapho ungafanani ukuthi ufakwe khona. Uhulumende uyatsho injongo yakhe. Amboni mina ukuthi ukutraina kumbe ukufundisa umntwana ngokuzazi kutsho ukuthi shaya abantu. Umthetho vele ukhona le constitution yeZimbabwe etsho ukuthi umuntu katshaywa. Amboni futhi njalo ukuthi abantwana laba abahamba kunational youth service bafundiswa bona ukutshaya abantu. Injongo yangikhona ichasisiwe isobala. Even iMDC yona ngokwayo amboni ukuthi lo banxaye ukuthi ngabe sikhokhela kumbe lapho engakukungathola khona ithuba lokuthi bephambi kwabantu ingathi abantu bangafundiswa ngokuyibo ukuthi bazazi ukuthi bangobani. Ngibona ngani mina kuqathe kakhulu even labo abantwana abaku-MDC bo labo kufanele ukuthi bahambe kulolu hlelo bafundise ukuthi bakwazi ukuthi iZimbabwe kuyini bafundise futhi njalo ukuthi bakwazi ukuthi uzube ngumuntu kufanele ukuthi ukwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe uthi ngelakho lavelela ngaphi njani labuya njani ulisebenzele ukwenza ukuthi kwanza ukugcina ingathi ezenduwayo ezikhona kumbe inojethu yonke ekhona khonapha phakathi kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-P F.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukaMbimbitho ngomnyaka ka-2019, ibutho lakwele-Syria lincediswa ngumanyano wamabutho e-Global Coalition to Defeat ISIS lehlula amalecatsha e-Islamic State kumbe i-ISIS edolobheni le-Baghouz. Umnumzana John Godfrey, isiphathamandla sakwele-Melika esikumanyano wamabutho la, njalo obona ngokulisana lamalecatsha e-ISIS uthi lokhu akutsho ukuthi yahle yaphela yamandla i-ISIS. UGodfrey uthi ngomnyaka ofanayo amalechatha la aguqula indlela asebenza ngayo ngokuya kuzwekazi le-Afrika. Uthi abambisana lamalechatha awe-Al-Qaeda lamanye emhlubulweni weSahel kwele-Somalia lamanye amazwe. Lokhu kwenza elemelika libambisane lamanye amazwe ukwenzela ukulwisana le-ISIS. Umnumzana Michael Gonzalez okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lezwekazi le-Afrika uthi ziningi indlela zokulisana lamalecatsha la okugqela ukwethula imibiko yokukhuthaza abantu ukuthi bangabi ngamalunga e-ISIS. UGodfrey uthi sokule minyaka emine bebambisana lamazwe athiyeneyo ele-France lamanye belwisana le-ISIS kwizwekazi le-Afrika. Uthi sokulesikhatshana besebenza lamazwe anjenge Democratic Republic of Congo, lele Mozambique, esabelenze Cabo Delgado, okulamalecatsha la athwalise nzima uZulu. Uthi bazasebenza ngazo zonke indlela emazweni athiyeneyo ukwenzela ukunqoba i-ISIS nabanye babo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso yeGlobal Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zempilakahle. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.